ndaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kumphalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uhlangana lo mongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa.
Sekhulumisana labakhokheli abe South Africa khona kokwinto ebiqhakathekile ukuthini inxa ukuthi indaba zeZimbabwe zingalungiswa lokuthwala nzima kwezizalwane zelizwe kube ngokuba ngcono.
Sile ngxoxo lomunye wababalisi abaphatheka ekutshengiseleni kokuhamba ngenyawo besuka eMutare besiya eHarare, kanti vele babe sidlani.
Kusika silapho esiyabe silele khona i-breakfast, sasesifike sidle khonapho. Ngasesisuka-ke besesithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo ngoba hhayi nxa uhambe uthwele kunzima.
Lamuhla sisungula ingxoxo yethu yeviki yonke yezizathu zokungaphumeleli kwabahlabeleli bakoBulawayo lanxa becula ezigqumbaqumbayo. Ngomzwa ngendaba na? Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lo mongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ngempela viki. UChamisa ukhiphe imfanekiso yakhe lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Isikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba bahlangene bakhulumisana ngendaba yeZimbabwe. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Sibanda.
Uhlangane usekubeke sobala uPresident Ntamisi ukuthi uke waba lomhlangano evikini eliphelele uhamba kwakhe siya kwele South Africa, wahlangana lo President uCyril Ramaphosa nabanye abantu abathize, kodwa ubika sobala ukuthi umhlangano wakhe lo President Ramaphosa ube ngumhlangano omhle kakhulu, bekhuluma ngendaba ezithize ezihambelana neZimbabwe.
Kungakukhomba na ukubana singagcina sizwa bekhulumisana umnumzana Chamisa lo mongameli weZimbabwe ngodaba lona lona?
Ngibone ngani okuqakathekileyo okuphume kumhlangano kaPresident Nelson Chamisa yikho lokhu ukuthi ukhanya usekhulumisana labakhokheli beSADC, usekhulumisana labakhokheli abeSouth Africa khona kokwinto ebiqakathekile ukuthini inxa ukuthi indaba zeZimbabwe zingalungiswa lokuthwala nzima kwezizalwane zelizwe kube ngokuba ngcono. Ngibone ngani khonokho kuyinto eqakatheke kakhulu kulokuthi akhulumisane langobani. Ngibone ngani kulandisela impumela engaba ngcono kakhulu kube lobubelo empilweni yabantu baseZimbabwe.
Kahle kahle nxa kukhulunyiswana kutsho ukuthi indaba kahulumende womanyano iyakhulunyiswana layo yini?
UPresident Nelson Chamisa ukube sewakubeka sobala kakhulu ukuthi yena akaphathekanga kangako ngendaba ikahulumende womanyisano. Uphatheke ngendaba ezimbalwa ezingafika ezinhlanu ezihambelana lokuthi impilo yezizalwane zeZimbabwe ingalungiswa kanjani, njalo iZimbabwe ezayo ezombuso welizwe zingalungiswa kanjani ukuthi zibe nobubelo, njalo sesiya phambili siqalise ukusebenza ngendlela esithuthukisayo. UPresident Chamisa uhlupheka kakhulu ngokuthi sonke isikhathi kungaba lokhetho kweleZimbabwe kusuka kube loku lusana kungabi lokuphumelela kusuka kube lokuxabana impumela yangkhona ibisisiba lokusinda kakhulu kwezomkhono.
Phambilini sike sezwa kuthiwa khona bakhona abanye inkokheli eke yazama ukuthi ihlalise phansi umongameli webandla lomongameli Emerson Mnangagwa. Kuliqiniso yini khonoku kumbe belokhu bekhona yini abakhulumisana labo ngodaba lo?
Okuqakathekileyo kusegcekeni uPresident Chamisa sale lokho ekuphindaphinda ukuthi yena ukhuthaza kakhulu ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwezizalwane zezimbuzi zonke ngenhlangothi ezijiyeneyo kulungiswe indaba ezinhlanu alokhamisane lazo esithize nezo zingalungiswa zingenza ukuthi kube lobubelo kwele Zimbabwe ezokuthi ukhetho lungenziwa kanjani ukuthi impumela yalo ingabi ngekho egcekeni. Okwesibili, singalungisa njani isekelo sombuso ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezifanana labo Human Rights Commission, Election Commission zibe ngezisebenza zizimele zodwa zingabi lokube ziyengwa ngurhulumende. Lezi lokufana lokuthi umkhonomi singawuqhubeka kanjani, singakhulumisa kanjani lamanye amazwe angaphetsheya ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele ekubeni ngelinye lezamazwe akumuli yomhlaba wonke jikelele.
Hallo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika mongameli webandla le MDC besixoxa la ecingweni esebilitani.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer.
Ababalisi abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane baqede uhambo olungumango ongamakhilomitha angamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 kilometers ngeviki edluleyo behamba ngenyawo. Bathethe amalanga adlula ayisithupha ukuze bafike eHarare. Lokhu bekuyikutshengisela befuna ukuholiswa ngedola leMelika lezinye izikhalazo. Bake bahlukuluzwa, babotshwa, baphosela ejele, bethuselwa, abanye basuka uhambo lolu sebevuvuke inyawo. Istudio 7 ixoxelo nkosazana Catherine Jubane, umqoqi wenhlelo ze-ATUS eMatabeleland South ongomunye abaphuthe lolu hambo ukuze sizwe ukuthi bahambe njani.
Sasihamba maybe say between 20 and 30 something kilometers ngelanga kusiya ngokuthi sizwa njani. Sasihamba nje ngomgwaqo smatha sihlabela thele ama placards lebhana. Then sasihamba siphumula sidinga ama-refreshments endleleni. Then kulezi ndawo ezilamaplazi amaningi okungelamizi, so akulamashophu indawo, kulezikhala nje ezibanzi ezingelamashophu, so into yayisihlupha kakhulu ngamanzi. Bese sikhona sicela emizini amanzi okunatha, kodwa hhayi sahamba. Then sathi sesisemacheke yikho sahlangana khona-ke, sachaza ukuhlangana khona la ma-problem. Sasesifika sibotshwa emacheke ngamapholisa, sasesiyangena ikhothi kusasekwa khona emarondeli, kodwa basithola singelacala. Saphuma sahamba sadlula eRuwa, sathi sisanda ukudlula eRuwa sasesiyafica futhi amapholisa baphongosiambushe endleleni, bacrosa bagcwala umgwaqo babhlokhe izimota babe besimisa besingenisa erolini. So sathi sibuze ukuthi sisiwa ngaphi, bathi silisa eRuwa police station. Bayimbayi sabona imoto hayi kasiwa eRuwa esikhangele eHarare. So sizuka selisikidnapper lisisa nga, bathi hayi silisa eHarare Central. So sasesiya eHarare Central, iloya lethu lazafika eHarare Central ebusuku, abazama ukuthi basikhulumele hayi kwehlula. Sasesilala esitokisini ekwemasetini khona ngale eHarare Central. La mapholisa khona babengani balokusukumisa, abazange basiphathe kuhle. Plaza amasela abo ayangcolile, kuyanuka, kunuka imichemo, amasela agileza imichemo ayakungcolile, kuyanuka, kengubo zabo futhi ziyanuka, yonke into yakhona ayizange ibe right. Kodwa ngelanga elandelayo-ke sasesihamba-ke ngamabona kongo-2 sesisuke eHarare Central, sasesihamba-ke ekhothi e-Rottenrow-ke uyiloya lethu ilo lafika lasimela, kwabuya-ke ipholisa elalimele i-state. Kwasekuthiwa kumele sibhadale i-bail e-$50 then bese sifakwa ku-remand. sasikwazi sasiyaba kurimandi kwesikhathi esingamani. So ngokumelwa nilawyer lethu okwesikhathi sibili likhuluma kakhulu lepolisa leli lasibophayo, kwagcina kuthiwa hhayi umthetho osibophayo oyiphosa awu-apply kuma-trade unions.
Ye ukhulumile lapho kubana lalihamba umango ongama-30 kilometers kumbe onjalo. Ukudla ke lalisidla ukudla okuthwelwe kumbe lalike lime lipheke?
Sasifika sidle lapho esiyabe silele khona i-breakfast, sasifike sidle khonapho. Ngasesisuka ke bese sithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo ngoba hayi nxa uhamba uthwele kunzima. So sasithwala nje into ezingamagigizi, amanzi, maybe lamajusinyana, into ezinjengamabhuti ezidlula, lamabhiskithi, izinto ezidlula nje ezincane ezithwalekayo. Kodwa sasifithi lapho esifika khona nxa imali ivumi khona. Sithenge nje ama-refreshments, sinatha ama-drinks. Then bese sithi nxa kuyikuthi sokuyisikhathi se-lunch, sizama ukude ngama-restaurant lapho kuphekwa khona. Sithengele isitshwala, isitshwala bese siqhubeka ngohambo kuze kufike isikhathi sokuthi sesiphumula kokwantambama. Lapho siyalala khona ekho siyadinga khona futhi ukudla kwantambama bese sidla-ke sigeza silala.
Alo-ke ngunkosazana Catherine Jubane, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe i-ATUZ, ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo wezamandla uMnumzana Joram Gumbo uthi amapholisa aseqalisile ukuhlasela amagalaji afihla amafutha ezimota kunye labawathengisa okungekho emthethweni. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umdlali wengqindi oweZimbabwe wesehlala kwele Bhilitane uDerek Chisora wayekhokhela ngemiklomelo lapho esilwa loDillian White ngempelasonto ogcine emlahlela phansi waze wabizelwa i-ambulance. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Lingasithumela lani imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ukucela ingoma nje kuphela kumbe lisitshela nje lapho elikhona ukuthi kunjani. Inombolo zethu ngu-plus 1-202-465-0318.
Ngiyabonga. Engikuzama ukutsho ukuthi ngathi khona kuqala ngizalibingelela lonke elikhonapho ku-Studio 7, lifisela impilo enhle. Enzama ukutsho ukuthi ubaba uMnangagwa makasebenze labanye, eke likwenza ubuhwaba ukuthi asebenze yedwa, into zizamhlula. Ukubusa abantu akuchiphanga nxa ungaba wedwa, ume wedwa. Akunani uwinile nje wazithi uwinile, kodwa makasebenze labanye ngendlela esiyizwa ayichilo ukuthi yena kafuni umbataniswa, asoze kwanise. Ngoba abantu siyahawula, siyafelwa ngabantu lapha, siswela imithi, kuswelakala amadokotela, asila enye into esizayizwa esizaphumelela ngayo. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7. Ilo mbuzo lapho ukuthi kanti vele ugavena yena lo John Mangunja kuzaba nguyo sesitshela ukuthi petrol izoba khona ngekhefu leKhisimusi, kanti uminister we-energy ungapi? Kanti iZimbabwe irana njani? Ngoba lo muntu umsebenzi wakhe njengogovernor ukubheka izimali ukuthi imali zelizwe zihamba kanjani. Kodwa manje uma sekunguyo sesitshela ngento ezifanele sihambisana ne-energy, kuyasimangaza ukuthi kanti liranwa njani leli lizwe.
Nqabe zakuthi umuntu ole 52 years, o less than 52 years angavusi, then kusho ukuthi labantu abaless than 52 years bangavoti. Uzavota njani nxa uta kawukakhule ekubuseni? Uvota njani? Kuyafanana. Akuvoti bona aba 52 years upwards, akubiba abavotayo, then bayekela abantu abaless than 52 years bangavoti nxa yokuthi kunjalo.
Siyabonga kubo bonke abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke ukubetha amagama enu. Siyazi kwesinye isikhathi liyaba lingafuni ukwazakala. Kodwa ke nxa lifuna ukuthi liyazakale liyakhuluma ke legama lenu. Inombolo zethu 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1-202-465-0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zamabutho akwele Bangladesh zifakwe ezitaladeni kusukela lamhlanje phambilini kokhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga mhlaka 30. Amakhulu abantu afolile ezitaladeni zePalestine betshengisela ngokoma komnotho kulandela ukwehluleka ukubumba uhulumende okwenziwa ngabezombusazwe.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup.
Okwamanje ke sikhangele ukwenzakala khona pha kwele Melika. Uhulumende wele Melika ungene kulanga lesibili evaliwe ingcenye. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezifika phose isigidi esisodwa i-800,000 abayi emsebenzini. Kuzathatha amanye amalanga phose amathathu ukuthi umongameli Trump ahlale phansi lenkokheli yama-Democrats lawe bandla lakhe elama-Republicans ngenxa yokuthi kule khefu lekhisimusi bakhangelelwe ukuthi engxenye bazahlala phansi njalo bakhulumisane ngodaba lolu ngolwesithathu. Udaba olubangele ukuvalwa kukahulumende ingxenye yakhe yikungavumelani kukaTrump lenkokheli yama-Democrats phezu kwemali uTrump athi kumele ifakwe kuluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo okubalisa umduli afuna wakhiwe owemngcele lelizwe leMexico.
Asihlabele kanjani, ngide kanjani, kabangi kipe moyeni mina, oba mina ngingumshangenda.
Gambe, abahlabeleli bakobulawayo abaphiwa thuba eleneleyo emisakazweni okwenza uba lanqa belengoma emnandi kanjani bengaphumeleli na.
Abantu beHarare bangakhuphi ingoma. Uyabona uthije bonke ama-club base bezitshaya even ama-radio station abo abesezitshaya.
And ngizakhetha ama-musicians akobulawayo yabe ehlabela engumanager engiye futhi ozipromothers.
Ngoba ngiyabona ukuthi layo DJ ungahamba osiwaye kajani ingoma zanga ozakutshela ukuthi hhayi ingoma zanga apha njani ukuthi ngingazitshaya eklabhini kube ngani sembulela ivayise eklabhini.
Lalelani izizathu ezingaba zisenqabela abahlabeleli besigaba semandebeleni ukuthi baphumelele emsakazweni weStudio 7 ngo-6:30 ekuseni. Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu.
Lamhla ke yikho lapho esisungula khona ingxoxo yethu ezizathu zokungaphumeleli kwabahlabeleli bakobulawayo lanxa becula ingoma ezinye abathi ziyaqumbaqumba zibahlabeke bakholise kodwa zingabi yizo ezithandwa ngabanengi. Kungafani kakhulu labe Harare abayaphumelelayo ingoma zabo zidlalwe emisakazweni lasendaweni zokuzilibazisa ama-night club lokunokunjalo. Umqalisi ziba wenhlelo zethu zoneze ezifika ngolwesihlanu ngumhlabeleli uKhulekani Bethule kumbe uCooksman.
Kulezi zathu eziningi kodwa okuyikho
engingakubeka nje ngamafitshane kungabi le confidence kumisebenzi yama-artist okwenziwa labo fanele besiyise umusic abantwini bonabo-ke ama-DJ ama-club langaphi ngaphi abakabi le confidence kuntu kumusic yakobulawa. So ezilonga abantu abanjalo okuyibo kumele ukuthi besikise imusic ebantwini bengayifikisi imusic leyana beprefera kwezinye indawo kuza into enjalo uyayenza lo muntu akade vele ingoma eyithanda egcine layo engasela daba layo ngoba ngezwa dawo kukhulunywa ngayo ngezwa DJ eyithaya ngaze ngene kwiyiphi iclub raise sokhokhana kuyayenza ukuthi lo muntu akade ingoma eyi-appreciate egcine sebona ngani engeyimi ngedwe ngithanda ingoma le sineyiyekele. Kukanti anti yabona ukuthi ingabona ababantu-ke engibashoyo aba-DJ bengayitshaya kakhulu ingoma iyangena ebantwini lo muntu noma kade ubeyithole ku-WhatsApp engahlangana la ikhala kwezinye iindawo zokuzithokozisa uhle la eyithande even more. Abantu abona ukuthi ngalona luluhlupho lokuthi even abantu nje abantu generally nje abantu okuyi-target audience emusic yesindebeleni layo ngani kayikabi le confidence ukuthi ubaculi bayo abantu labo basesekakhona okwengitho ukuthi bayamukela kodwa bephinde besesithi indaba angingayizwa ngaphi ngaphi indaba angakaze ngiyibone ku-TV ebesengani uyayidawuta. So inconsistency inhlupho zakhona ziningi lapha mbungu uyaqamba nje owuwodwa okubili kwakhona kodwa kuningi okucontribute ekuthini iy'ngoma zasonagcine zingabanga zinkulu njengazabe.
Nxa sikhangela umnyaka wonalo ungathi ngaphandle kwakho ngobani abanye abethule ingoma obona ungani azigcinanga zithola usekelo ngilabo ama-DJ obatsho?
Iy'ngoma eziphuma ngapha emhlubulweni wangapha ziningi seziziningi iy'ngoma eseziphume ngapha emhlubulweni wakithi ngoba ati abantu kulabafana njengegenga abafana bonabo abatshayeza abasakhula o-Isaf o-Kelvin omzo-Seven ngabanye nje abafana abasakhula bakhiphile izingoma ezimnandi ngoba ngiyakhumbula umzo zimbuzisiye ngibonani ingoma yakho ikhiphe towards end of last year kodwa ingoma yake esingayibalithi besikhangelela ukuthi ichove zisiye ingoma yakhethwa bawulimenemene le ngoma othiwa ulimenemene ibimnandi izona ezeza kulezi insuku okuthiwa igqomo ibithekeke kahle i-right layo wahlabela kuhle sibe kodwa sayibona ingayisathana ngendlela kade sikhangelele ngayo ungakhayela ivini uhwabarathi wakhipha ingoma isindla ayenza lo madlela ayefitsha khona umadlela lawo ingoma emnandi okuzwayo ebesiyikhangelela ukuthi ingafika kathathu. So lapha nje ngiqamba ababili kodwa baningi abathi uLikhwa uLikhwa imbongi yena yokhipha i-albhamu emnandi waqala wakhipha isindli wasekhipha i-albhamu emnandi kodwa athi abona ukuthi iyabangani iyaphelela somewhere ukuhamba kwayo ebantwini ayihambi kahle kahle ukuthi igcwale ebantwini.
Manje lakusasa libona njani kwezomculo eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangele bona labo abahlabeleli abavela esigabeni seMathebeleland kobulawayo khona ngapho ubona kungani kuzaba kulomehluko na?
Lapha kusese lobunzima angifuna ukuqamba amanga sise ukuthi ngithi ngoba as long ama-attitudes wona lawo ama-stakeholders engatshintshanga as long kungatshintshanga khonapho kundlela ukuba le confidence kumusic wama-artist or as long abantu bengela confidence kumusic ama-artist wabo kuzahlala nje isenario naleyo ukuthi ama-artist azabe khiphe izingoma ezimnandi zingafiki ebantwini abantu bengabizazi ezinye kube leziyana ukuthi baphoma ukuzizwa kego kodwa zingajovi ziyekhatshana as long umumo wakhona kungazange kutshintshe imentality ebantwini naleyo ukuthi hhayi lathi awethu ama-local artist aseshaya iy'ngoma ezimnandi. Ama-artisti singabasolo DJ singabazihayi sabusa ngapho kodwa layo uzathola ukuthi phela labantu yabeprojecta i-image yakho njengo-DJ kumbe ngu-radio presenter kumbe ngu-TV presenter othiwa amavidiyo uzabe laye evikela i-reputation yakhe ngoba uyabe ebona ukuthi abantu laba ngingachaka kakhulu ingoma lezi ezakobula abantu bazacomplaina
Cooksman esigqibela uhlelo lwethu lapho esizaba sikhuluma ngodaba lokubana kanti vele kuyini okubangela ukuthi abahlabeleli bakobulawayo bengathakazelelwa njengabanye babo abavela kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu eHarare. Kusasa ke sizaxoxa lomcindezeli uproducer uZenzele Ndebele. Hayi, sidibane njalo kusasa ke ngo 6:30 ekuseni kumbe ntambama ke lamhlanje sifisela ikhisimusi enhle kusasa. Igama lami nguChris Gande.